Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 zibandlela. Happy New Year 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje siqala nje umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esiwugqibileyo izolo ubumubi kakhulu.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abezi profit ba profit ababe ku profita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe.
Sokulombuzo othi imali engamadollars inkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uZulu phambilini kwezulu lesiphepho uCyclone Charlene elingasananga ngolaka ayichaphazwanga na.
Alisananga ngendlela kathi sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatholutho.
UZulu wezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kulesi sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu kwenzela ukuthi abadabuka kuleso sigaba labo bathole inzuzo.
Amacimbi yiphiwe sethu esasifuwa nguNkulunkulu endaweni yethu okufuze siphile ngaso, kufuze sigole esithengisi sifundise abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esigqibe izolo ubumubi kakhulu. Sixoxe lelunga lebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abezi profit ba profit ababe ku profita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe. Ubenzima kakhulu uguqule izinto eziningi kakhulu njengoba ubona sesilaloku yaba kuthi ngesikhiwa yi-new normal. Besingazi ukuthi umuntu angahlala endlini kungasetshenzwa, sikwenzile sikubonile. Besingazi ukuthi sizahamba sigqoka ama-mask, sikwenzile sikubonile, sesiloku sisakwenza. Besingazi ubana uyakwanisa ubana ungavalelisa umzimba womunye wakho nxa ethe wadlula, sikubonile konke lokho. Kodwa intando kaNkulunkulu isehlakaliswa uNkulunkulu yena ngiyokwaziyo njengoba enguye umnini mandla wonke.
Ungathi kukhona yini okuphumeleleyo okwenziwe nguhulumende lebandla lezano PF?
Ibonile uhulumende kuqeda amanye ama projects ikakhulu ama projects amadamu. Sibonile njalo sokungena futhi ekulungisweni imigwaqo ethize. Siyabona kuyachova iBybridge Chirundu Road, siyabona bazama ukubuya kweminye imigwaqo ethize eminenginengi. Sibonile njalo egcina isithembiso sakhe esemali ye-devolution ibuyile emakhasini kunje lapha kobulawo. Siyibonile isebenzile esigabeni se-Cowdery Park le endaweni ezinye ezijijineyo imali ye-devolution ifikile sibili kuma-initiatives afakwa nguminister uprofessor uMthuli Ncube ethatha ama-2% tax lana ayewayenza atshengisile into esuke yathi noma kube ngumnyaka omnyama kangaka kodwa kube yinto yokuthi ungakukhangela lawe uzwa ubobotheka kancane.
Nxa sesibheka phambili sikhangela umnyaka ozayo, ubona ungani ngumnyaka othembisayo yini?
Ithemba kalibulali mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngezulu lele athi wasinika lona, and silethemba lobana lizayala lilokhu lisina. Ukuna kwezulu kuza sinceda kakhulu. Mina nxa ngikhuluma ngendaba yemkonomi ngihlala ngisithi ebantwini into one ebisisele iphisi yephazulu ebisisele ukuthi umkhono wethu ulunge yilo izulu leli. Njalo sibonile uhulumende roller out iprogram emfumvudza intwazeleyana lapho-ke okuthi kona izimuli sezilima okuphindiweyo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sokulo mbuzo oti imali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uzulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasabanga lolaka ayichaphazwanga na. Imizamo yokukhuluma lonkosikazi Monica Mutswangwa onguye owazise isizwe ukuthi kusungulwe isikhwama sokuphathisa uzulu yehlule. Kobulawayo leli zulu line njengensukwini lanxa kwezinye indawo bekulomoya. Sixoxe lesiphathamandla seProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ufikile na ucyclone Charlene kobulawayo.
Yebo, singathi ukuthi ngamafitshane lifikile, sibe lemkhizo lamayezi kade ethwele kakhulu besicabanga ukuthi mhlawumbe sefike, kodwa ke alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho. Abakade bekhongozele ngamabhakethe kafikanga la kukota amabhakethe kugcwala, so ngamafitshane yebo yekufika lifikile, kodwa ke alisafikanga ngesiqhotho kade silikhangelele ngaso.
Kodwa ngokuzwa kwenu abezomkhathi bathini, bathi izulu leli lizafika yini lamhla kumbe kumalanga la alandela amalutshwana kumbe vela lisafika?
Khona abantu loku bekhangelela ukuthi mhlawumbe lingakhifiza, like lakhifiza kathesi nje ntambama ama-4, kodwa kalikhifizanga kuya ngakho. Ngokunjalo ke abazwisisa ngcono ngezama-cyclone kumbe ezama-depression, i-depression ivele kuyokuthi ibhanti nje leyeza elidlulayo, so sikhangelela ukuthi mhlawumbe selidlulile ngoba kukhangele kulizangena kwele Botswana. So ngokucabanga kwethu sibona ngazani kuthiwa iyezi lakhona selile, so kungasala nje kusina izulu vele selikhangele njengoba kungu-December kunje ukuthi izulu lebe ikhifiza lapha laphana, kodwa hayi sibona ngathi ingozi ka-cyclone isidlulile. Ike ezwakala ngapha kebocholotho labo lupane ukuthi kwaba khona imkhizo sibili imbizulu eliqinaqinileyo kubaliso 87 millimeters labo 58 millimeters, so sibona ngazantu wakobulawa sidlule.
Ngokubona kwakho abantu bebelungiselele okokuthi ingozi kade izingafika bebengenelisa ukuzinqabela?
Abantu kobulawa besebelungiselele la kwezinye nje indawo ezivaliswa Chipinge kusiya khonale, kodwa ke kobulawayo sibonile ukuthi city council ibisikhiphile izindawo zokuthi abantu bangaphephela ngapi. Ziningi izikolo beziqanjiwe emalokitshini athiyetshiyeneyo ukuthi abantu bangaphephela khonapho, njalo abantu besebekhuthaziwe ukuthi benzeni besebengenile emsakazweni. Abe-city council bangena emsakazweni abakhangele ngezomkhathi lokuthi abantu bangazincedisa njani. Lathi ke njengenhlanganiso yezakhamizi abalohlelo kuradio sikhuthaza abantu ukuthi balandele khonokho okuthiwo i-BCC. Ngamafitshane-ke izakhamizi bezivele sezimelele ngwananzela abaningi izolo balele lethi sibili belinde yena u-10 webusuku kade ukuthi uyagqayisa ngayo ushaleni. Ngokunjalo abanye abantu bese bebonakala-ke begubhagubha lapha laphana belungisa izikhala zamajura walo kwenza ukuthi amanzi adlule. So ngamafitshane singatsho ukuthi hhayi abantu bese bezimisele bemelele njalo sebezwele ezixwayiso kade ziphiwa yi-city council ukuthi bangenza njani.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogola amacimbi, esithi kumele kube lomthetho ovimbela laba bantu kwenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labantu eligcwele emaplazini eGwanda ekhezi kanele insiza lapho kugolwa khona amacimbi kulezi nsuku abantu abavelele emangweni wemasingo usiya emberengwa osekuthe uzulu kulesi sigaba khonana ngokuthi laba bantu babaqedela amacimbi okumele ngaba aphilisa bona njengabahlali bakulezo ndawo. Umnumzana Love Moncube yisakhamuzi seMatobo South njalo uthi laba bantu bokuza baphazamisa impilo zabo ngoba bephila ngokuthengisa lawo macimbi.
Sifuze sigole sithengise sifundise abantwana thenge ukudla ngakho, kodwa-ke asikwenzikho nokho ngokugcweleyo. Kula bantu abakuza bavela kwezinye indawo bafika bangene nje begole amacimbi bethathe behambe thina singatholi lutho.
Onqobe uthi bekuza kuba ngcono nxa laba bantu bokuza bebuya kibo uzothenga lawa macimbi hathi ukugola amacimbi abanye babo begamula isihlahla.
Kanti ke kufanele ukuthi abantu laba ma befika beyekhansilini bebhadala imali, imali le ibuye kithi ngoba indawo ngeyethu, or bebuye bezothenga bona bethenga amacimbi kithi sibathengisele sithole sigeyine, nothi ukuthi bebuye bezothatha nje mahhala behambe bekibo bebe yibo abageyinayo. Lokho kuyasilimaza lo.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi emawane laye othi laba bantu abavela kwezinye indawo kumele babhadale.
Ababhadaliswe izimali, ongelayo imali yokubhadala kabuyele kibo ngoba kakuncedi ukuthi babuye bezosithathela inodi yethu ngapho bona behamba labo ngale besiyabhenefithi. Thina ngapha asisuki lapha sihambe siyofika khona le kibo sisiyadinga usizo khona lolu njengokuthi khona siyotavele kukhona ukukubona kuphela kumbe kusemgodini wakibo khona ukhulumisa iNdebele vele hhayi.
Nake nekhansili yeGwanda yabika ukuthi abagola amacimbi kuzamele baphiwe amaphemithi ukuze lawa macimbi agole ngendlela eqondileyo kungela kuqanulwa kwezihlahla njengalokho okwenzakalayo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukubathatha amanyathelo wokuzivikela kwisiphepho sezulu le-cyclone Tshalane ebesikhangelelwe ukufika esigabeni seMathabeng South izolo ebusuku. Umphathintambo obona ngezemvelo umnumzana Ngqobezitha Mangaliso Ndlovu uthi lanxa lesi siphepho sezulu singasela mandla kabasoze bagoqe izandla njengohulumende.
Babetransport sebefakile ama-systems abo in place. Kulama-companies akhangela ngezokulungisa kwemigwaqo asebe-assign ama-provinces ukuthi babe beku-alert nxa kule ndawo ezile migwaqo ekhukhulwayo kumbe ama-bridge akhukhulwayo bazagijima bayofika khona lapho. U-cyclone Idai wasifundisa ukuthi into lezi ziyalungiselelwa masinya.
Nake u-cyclone Idai wabulala abantu abafika phosa amakhulu amathathu eChimanimani watshe iningi lezakhiwo lidilikile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp. Siqubanisa ke le ngoma ezimnandi.
Zimbabwe ngithi happy new year to you all. Mina lapha ngilesikhalazo bantu ngicela ukuthi umphathi isikolo wesikolo esithiwa yihlangabeza high school eselapha emathebheleleni ukuthi akhe asicasisele ukuthi yindaba egejisa abantwana amagodi esithi yi-corporal punishment. Nasazwa lapha uthiwa education 5.1 isithi akula mntwana imele vele eyenziswe i-corporal punishment lapha kwelethu eleZimbabwe. So sicela likhe limtshele kumbe esichazisele ukuthi indawo esenza khonoko.
Basanga zibe studio 7. Mina ngithi ngendleke laba bafowethu abesindebeleni enganjalo kubeza besidiya amandebele siyizithutha ngosupport chamsaka support indebele. Namhla kuyini lokho? Lalisithi yeli laphambili ngomama, phambili ngomama, phambili. Namhla lithini? Selisithi phambili ngobaba, kanti selisithi. Ake lisibuzele bona baphendule lapha basitshele ukuthi manje sebesithi. Sase sithwele nzima lapha kuthiwa yeli support amashona. Nanku lalisapoteni shona selilalo khonapho kuthi napha ualliance yesiphusha leshona sesikhatshana linaselingaphi seliqala lobaba sapotani baba sipho. Thina vele sithi jamisa jethe 2023 silochamisa singamandebela sali kodwa sasingasoze sisapote i-program yezana neva lapho ngitsho kade silithini nxa kunje libosapota ngengqondo bantu bakithi lingasapoti ngokuthi ngesibongo. Asisapoteni politics ngengqondo. Yikho kusiphisele emuva khona ukuthi sisapotana ngemihlobo, asisapoti ngengqondo ukuthi sibone ukuthi asisapoteni ni i-idea yomuntu, ama-policies omuntu. Singasapoti umuntu ngokuthi ngwakithi. Hayi, ipolicy yakhe nxa i-wrong i-wrong. Kathe silithini manje. Na umonzi wena, sapotani sibo. Ngelinye pelishona. Nasijamisa chete-chete, kuningi asikusebenzi. Nanku sokufile okuyi-program kwenu.
ngavela ngakhuluma mina ngathi iCongress liyana iyawina ngumuntu ofunwa izana nangiyana sewinile kwavela kwakhanya kudala ngiyabonga
Nawu sumoya wami Nawu sumoya wami ubona uhamba lethele ngifuna ngawu sumoya wami
Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu okhuluma ngihloniphani umoyo wakwaPindi laphana just hey 2020 kumnyaka kaDonge Mohlanga nangise osima sikhona sikwela South Africa la sibona iCovid sigadle kwesipilo kubona ukuthi hayi kulobunzima impela esicela nje ukuthi kube kuthiwa abantu baziphatha ngendlela efanele nakhona lo kumgomo nje esinikezwa nguhulumende ukwenzela ukuthi siphephe ngoba lolu bhubhane ngibisangempela yekumzima hayi ngingakhohlwa ukuthi ngibolise umndeni wami wakomoya kwaPindi lapha empela semawani laphana ngiyabulisa
ngiyalibingelela kustudio 7 ngabe nivuka njani nonke basakaza abahla abathandekayo sibonga umsebenzi omuhle kangaka owezindaba siyazithanda ngempela indaba zimnandi zisazisa indlela ukuthi la esisuka khona siyaphi bengithi nje ngiphose lami lami kancane ngendaba MDC iMDC mina ngowami umbono futhi lokho ngiyakufisa ukuthi ngabe ingavele nje ihlakaze kuphele yonke kusale kungalanto ukuthiwa iMDC ngani ngoba iqala ukuba lenkinga yayo isileke ukuziqoqa kusase noTsvangirai yasplitter into 3 pieces kwanamanje kwabe uThokozani Khuphe lo Chamisa kwaba into efanayo sokungukhuphe nanana amanye amamemba asele nawo sokuyinto efanayo kathi into abayifunayo bayayazi nje allright ngubani-ke okufanele adliwe angisho ngabe before baye kucongress yakhona leyo ngabe bayatshela abantu ukuthi no mina ngadliwa ngizoyala okwenzela ukuthi abantu bengavoti because ivoti yilona elishoyo ukuthi udliwe noma uwinile ma umuntu sekadliwe uthi kona kurojiwe kurojwa kanjani ubani okufanele adliwe i-MDC ngesingami mazimbabweni singabe nomthandazo zonjo oyiwani ivele iphele kungabi into ekhona because asiboni lokuthi umhlahlandlela wayo ufunani kuyiwa bagaqele nje izikhundla bengene kobozap amaphathi la makhulu and khona manje bakhulupha lisizano izano makunje ijabule inceba phansi ngoba uyababona ukuthi into abayiyenzayo abayazi la bangibhora khona ababheki nokuthi isikhathi se-election singakanani khona manje kusele kumbe 1.5 or 2.5 ukuthi kuyiwe ku-election ngapha kuliwa abasafuna ukuthi bahlanganyele hayi MDC ni right imali phela lena ayikho into elisenzela yona vele kade laba khona nje hayi kusetshenza ubuthutha bodwa lapha
siyalibingelela basakazi lonke labalaleli bonke abomhlaba kastudio 7 sithi njani impilo hayi mina ngiphilile Nampile kakhulu hayi lo mnyaka uhamba kahle sibili zonke izinto ha kube kubi kakhulu akulali lonto esingathi ihambile kukhulu unyaka othi lo mkhuhlane uhlavala zonke izinto so vele heyi lo mnyaka akula mnyaka uyakube njalo ube njalo othi uhlowa wephula zonke izinto akulanto ehambile kakhulu sike emsebenzini khonapho hayi okhuluma ngomgcinidladla umgcinidladla ozalela upane emzweni odadewathi ezise-Francis Tower
alo mthwakazi siyabonga nyaka 2020 bakithi yazanga umnyaka omuhle sesikhangele bayenzakala kusukisela ngomashi saphila nzima bengingatsho mina indlala yona le ekhona nesimo hlanu khona ukuphila ngakithi sesiphila ngamanzi siyalibonga lezulu nanti selinini izifuyo akudla kunzima nonyaka ungazange ubonele ngikoza kukhohlwa sazi ukuthi ngonjani akathi sisike abona ukuthi kwenzakala njani nakho kuyakiwa futhi sizathembela kuyisumandla umuvi ngwinya isidaluka lupane
sakala sakala saze sawubona nathi kwela yethu
saqala
saqala saze sabe khuluma abamhlophe saze sawubona nathi kwela yethu
coronavirus
coronavirus kills
oh yes
coronavirus is real COVID-19 pandemic
Salbonan, Salbonan, Kustito Seve, Munika Malamo Atop Shaba, Siaboga, Seven Zomuki, Paona, Intaba, Ezimumo, Ninten Tandu Kuluman, Ayun Tandu Kuluman, Intaba, Yalaban to MRP. Every time Mabanke and Abakuluma on Gutama Shona is a local Mashona is a local owner, instead of the Kulum, which was Oyenzani, Umabe Hotel and Abantu and Abakuapis, Abakulum. I'm able to run on Satan who says, imisebenzi kaSatani ngoba imisebenzi into abazenza ziyazifananela lezo ZANU-PF mina ngubona umehluko wakhona ngoba iZANU-PF umsebe ithuluzi elisebenzisayo kuze kube lokhu divide abantu bengacabanga ukuthi bazothola amavoti yikho abantu bengabavoteli behlulekile ukuyina even iwadi yodwa ngo-2018 namanje akula ndawo ongathi ungahamba ukuthi hhayi liyana yindawo kumbe yindawo yabo akwenzeki lokho abanayo i-grassroots support bangabantu nje abaphethe ngokukhuluma kubo-studio akukuyi-election abasuke bawine ngisho newadi yodwa kulokuthi beconcentrate ezintweni ezokuthi bazoyenzelane abantu uma bengavotelwa bebesemandleni abanye bakhona ama-leaders akhona siyabazi bahlulekile bakhe bavotelwa bekwamanye amabandla yiko sebesiya ngale ngoba abasela power lapho abakhona silabo Moses Mzila Dlomo wayeku-MDC wavotelwa ngo-2000 ukuba ngu-MP ebulilima wavotelwa ngo-2005 wavotelwa ngo-2008 kodwa ayikho into akayenza ongathi ungayibamba so bazoyenza ngoba sebeku-MRP beyeke futhi lokuthatha le ndaba yokudliwa kwamakhube njengethula abalisebenzisayo umakhube uzenzela amaphutha akhe uzigxotshela abantu be-MDC alliance wazenzela izitha eyedwa
10 in the country, dog, and I'm still here.
Yeah.
At the peak, moving in circles, trying to figure it out. Where to go from here, cause when you're up here, it's different. From when you're coming up, trying to be the
I only got 20 bones in my house. Corona, but I miss I won't see him to what I love you, never want to finish him. Sing as one of them, I got 2021 to Fatir, and I have 2020 away from my home. Corona, yes, I put out a van to one my young king to a pretty man, this quacked good, I got to the young king to. I love you, my son. But this hope, 2021, I still go right over. I don't give you the Diana, the wood, I shall pure good.
Basakazi abahle ngu-Alex Nyathi okhulumayo. Hhayi u-2020 ngomunye umnyaka ole history engasuke safa sayikhohlwa empilweni zethu. Zesikhumbule i-history engisayizwayo nge-freezer ngaleyo minyaka. Ngumnyaka omubi kakhulu, kubele into eziningi kakhulu, izifo, izindlala, abantu bephelwa imisebenzi, abantu besifa, bewulwa yi-corona. Hhayi lo mnyaka lo hhayi ngumnyaka mpela ole history enkulu kakhulu, enkulu kakhulu edla wonke ama-history engiwaziyo emhlabeni.
Yo,
Hey, sanibonani Studio 7, igama lami uShukela, mfuma lapha eNkayi. Njani basakazi bami? Hayi, siyaphila thina. Kuhle kahle uKhisimusi, hayi nathi sihle kahle kakhulu. Sibona ukudumala kakhulu ngamaqembu akithi ezepolitiki. Yikho kusiphatha kabi kakhulu, sigcina singasazi ukuthi siyaphi nelizwe lakithi. Kakhulu ngiqondisela phaka uqembu likamama uMakhupu, okuyikuthi asisazi manje ngoba singathi siyakuzwisisa uphuma wakhe MDC Alliance. Kodwa-ke manje nanku sekuvotiwe futhi MDCT bathudliwe nguMonzora. Kuzwakala ngathi umuntu futhi sefuna ukushiya futhi iqembu ethi kube nokuqilibezelo. Kambe umama Makhupe kuyikuthi ulwela isizwe noma ulwela isihlalo, asisazi ke lapho kube ulwela isizwe. Ngicabanga ukuthi imphumela ubezayamukela injengoba injalo. Uma ebona ukuthi kuyehlula kula maqembu, hhayi akazijoyinele iqembu lasekhaya i-MRP namanye nje amaqembu esinawo, ngoba kulawo vele nje MDC siyazi ukuthi siyahlala singama-vice president akhona. Ngoba vele bayathanda ukuphatha abafowethu basempumalanga kakhulu, bathanda izihlalo eziphezulu, abazithandi izihlalo eziphasi, bathanda izihlalo eziphezulu. Ubengeke kwazi vele ukuphumelela umama Makhupu ngamadoda ababambisane nawo. Kwaba buhlungu nje ukuxosha nje ubaba uBhebhe, ngoba nguye umuntu owafuze ebambisane naye kakhulu, umuntu wakubo. Labade bathembe njani uMonzora kufana nokuthemba isitha, namhlanje bamjikele. Asazi ke mama Makhupu dadewethu ukuthi okwamanje ucabangani, kodwa mina bengasho ngithi buye emaqembini asekhaya, sibambisaneni sibone ukuthi silivusa njani izwe lethu umthwakazi, sibambene. Ngiyabonga.
Hayi, into kaMakhupu leyi ivele kayizwakali. UMakhupu udliwe, yena akavumi ukuthi udliwe. Anti bathi iphathi yakhe MDCT iphathi elandela i-constitution, abakuvumi. Bona baqaliseleni ukubona ukuthi uMonzora utshontshe imali, bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll. Anti kokuqala ku-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini. Bonke ba-check zonke izo zabo okumele bazikhale, bazibone ukuthi ziqondile yini. Amanxa ezakhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli, athi udlelezelwe uMonzora uyenze yakhe i-voters roll. Bengayiboni ukuthi ngamonzora yini. Abavumi kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma, lasenza njengoTrump owathemba ukusebenzi lokho. Yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe iqotho yini kumbe iyathatha ihlangothi, ngoba vele kube kumela kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani. Kathi noma edlelezelwe 883 120 149, hhayi madoda badliwe abantu kwabanye kuphela lokho okuningi lokhu bayaphela abakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela. Okwakathi esudliwe uMakhupu kavume kuphela ukuthi hhayi usedliwe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Siqala nje umnyaka omutsha, iningi lithi umnyaka esiwugqibe izolo ubumubi kakhulu. UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogala amacimbi, esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu wenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi abanganelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lomnyaka omutsha olifisela inhlanhla umnyaka esuqala lamhlanje. Igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.